Umsagwa wethule lokhu namuhla esanda kwenza umhlangano lenkokheli zomdabu ezenkabazwe leMathebeleland okukhulunywe ngodaba lolu lokunye okuchiyeneyo. Induna zinike umnangagwa ugwalo oluveza ukuthukuthela kwabantu ezabelweni lezi. Utshele intatheli izindaba ukuthi belumqoka udaba lweGugurawundi emhlanganweni wabo abawenzele Estate House.
I came here to Bulawayo.
Ngize lapha koBulawayo kulandela ukunxuswa zinkokheli zomdabu zeMandebeleni. Sengenelisile ukulalela inhlupho ababhekane lazo lapho abasuka khona kubikwa zinkokheli. Olunye udaba ludaba lombhuqazwe weGugurawundi libeke indlela ezimqoka zokulungisa lolu daba kanye lokuthi umbhuqazwe waphambanisa indawo abazikhokhelayo njalo labo kuyabahlupha. Ngakho njengohulumende inkokheli zomdabu kumele zibe khona kuqondiseni lolu daba. Kumele lube leziqondiso ezimqoka ngalolu dubo.
As well as the communities in Matabele South as articulated by their respective chiefs.
Ugcizelele esithi kukhona okunye okumqoka abakukhulumileyo lakho bazakulungisa.
The issues can be broadly put in three or four categories.
Kukhona njalo okunye okumqoka esithe sakhuluma ngakho lenkokheli zomdabu okubalisa imigwaqo, amanzi, ezokudla, ezemfundo kunye lezempilakahle. Konke lokhu siza kulungisa.
Which these provinces wishes to alert government.
Kubikwa ukuthi okunye okukhulunywe emhlanganweni lo zimpahla zebandla lezaphu ezathathwa nguhulumende ngodlame ubuyanga, umbuso wezabelo, ukudla lomnotho, ezemfundo, ulimi lamasiko, uhlupho lwamanzi, imigwaqo, ezemisakazo lomabonakude, ezempilakahle, amandla kagetsi, inhlupho zezifuyo kanye lokulondolozwa kwendawo ezizilayo. Umsekeli kamongameli wezinduna uMtshana Khumalo ubonye ukuza kwaMnangagwa eveza obala ukuba njengezinduna babanjwe amaheche.
Ngiyabonga ukuthi uthintile ukuthi ekubuyeni kwethu lapha izokuthange sibuye singazi ukuthi iagenda kuyini. Kodwa njengezinduna sihlale phansi sadingana lanxa iprogram ibiyenziwe ngabalutshwana bakubhalela lokho bakubhalele khona, kodwa savumelana ukuthi hashi lanxa sesikuzwele khona la asiqhubekeni ngomhlangano kungasenani ukuthi besingasonke ekulungiseleleni lo mhlangano. Siyakubonga ke ukuthi lawo ukwemukele khona lokho ukuthi sikuqhube ngaleyo ndlela.
Akwaziwa ukuthi okwenzakale namuhla Estate House kungaguqula kumbe hatshi ubudlelwano bukaMnangagwa labantu abahlala enkabazwe leMathebeleland. Isikhulumeli sezaphu uMnumzana iPhithule Maphosa uthi kaboni lutho oluzalunyiswa nguhulumende kukho konke okubekwe zinduna namuhla.
Indaba ibonisa sobala ukuthi ugovernment weZimbabwe ni ulengeta lechabi njalo kakenelisi ukulandela imithetho yelizwe. Sidingeta bechabi ngoba umshotshi njalo mira emalangeni uke wakhuluma wathi yena osekela iZANU-PF kwaze kwayiwe ecourt, kwaphuma i-high court order eyalisa umshotshi njalo mira ukuthi esekele kwezombusazwe. Azange sibezwe bekhuluma abantu beZANU-PF, azange sibabone behlukumeza umshotshi njalo mira. Namhlanje uChief Ndiweni umela abantu ekhulume iqiniso njalo njengoba linjalo. Cayisa i-government ukuthi kumele bebe accountable ukuze kungabi lama problems elawa esihlangana lawo elizweni, kodwa sebemuhlasela ikutshengisela sobala ukuthi vele sibuswa ngodwayi, asibuswa ngabantu abazinto abayenzayo.
UMnumzana Mbuso Ofuzwayo uMabhalane Jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu uvumelane lo Maphosa.
Okuhluphayo kuhle ukuthi uhlangane lazo, but okuhluphayo ukuthi since 2017-2018 eseDavos wathi yena idaba leGugurawundi uzalilungisa lezinduna. Simbonile 3 months back uhlangane labantu be-civic society but akulanto ngitsho yodwa 111 out esiyenzakele wafika le wathi commission icommission ngakaza yinikeza ama resources ukuthi iye ngaphandle kweli kwamadorobho iyehlanganele zakhamayizi
ngokuqala ukuba umnangagwa akhulumisane lezinduna selokhu wangena esikhundleni sika mongameli kulandela ukususwa kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe owetheswa icala lokulolonga iGugurahundi ngesikhathi elwisana lebandla lezaphu elalikhokhelwa ngumuyi uJoshua Mqabuko Nkomo. Umgabe wayecabangela ukuthi uNkomo wayefuna ukumsusa esikhundleni ngodlame. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.